Intatheli zindaba zinanza ilanga le World Press Freedom Day zingela njabulo inengi lisithi iholo alisahambelani lendleko zempilo njalo amalungelo abo ezokuthapha indaba aya encindezelwa. Umqoqo weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi kuyadanisa ukuba bananza ilanga le World Press Freedom Day ukuhlukuluzwa kwabesifazana kusiya kukhula ezweni.
Ukwenza kwabaqeqeshi abangamadoda kumele kutshintshe ngoba ekusebenzeni lapha sonke siyafanana. Lapha sizabathola ukuthi khona khona baqamule umthetho, baqamule ama-sexual harassment policies, bamele bebotshiswe.
Unkosazana Tanaka Murerwa intatheli izindaba yesites uthi zinenge inhlupho ababhekana lazo uma besemsebenzini.
Sabe sifisa ukuthi ikakhulu maybe nxa sisiya ku-ground kungabi lokubandlulula ngoba lizananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground kuyakhava ama-election, kuyakhava president, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-state media bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignments iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
Umnumzana Linux Mhlanga, isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezisanda kuqala ukuloba.
Ngingathi khona especially kubontaka laba basanda kuphuma kuma-colleges lalabo engathi ngama-intern bayakhuluma nje ukuthi bayahlukunyezwa ngama-journalist, ama-senior journalist angamadoda.
Intatheli zindaba esingumqondiso wenhlanganiso e-Fact Check Zimbabwe uLifaqane Nare uthi benza konke okusemandleni abo ukufundisa wonke umuntu ezweni ukuqakatheka kwe-Fact Check ezindabeni eziphuma elizweni.
Ngiyazi ukuthi ama-resources ayaphatha bonke abesilisa labesifazane kodwa siyananzelela ukuthi ngezikhathi ezinje ikakhulu sile ndaba zokhetho nxa ama-journalist abesifazane ethe wathi ngekuthi kumbe ayiralini wenu nje kathesi ukuthi uyesuka lapho uhambe uye cover istory engxenye esisewangi. Siyathola ukuthi wesifazane nxa i-newsroom yakhe laphani ngela ama-resources bese ukuthi wahamba lo muntu maybe onguye odinga ukukhetha.
Umphathintambo obona ngezokukhutshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswa kunkulumo yakhe yokunanza ilanga le-World Press Freedom Day uchaze ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukunanza amalungelo entatheli izindaba ezweni ethi sekunemithetho ekhona ekhangela lokhu. Wakhuthaza imisakazo lamaphephandaba ezweni ukuthi ehlukane lokukhupha imibiko engamanga. EZimbabwe intatheli izindaba zikhala ngokuvalwa mahlayana kwamagagasi lemithetho ebancindezelayo ebalisa e-Access to Information and Protection of Privacy Act owesulwa kwadalwa i-Freedom of Information Act. Ezweni okwamanje kulentatheli izindaba ezimbalwa ezabotshwa ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ehambisana le-Cyber and Data Protection Act lapho okwabotshwa intatheli izindaba ezinjengo-Hopewell Chinono, u-Jeffrey Moyo, ukuthunjwa kukaThawanda Mucheyiwa labanye. Abemisa Zimbabwe bathi ngomnyaka ka-2018 kwabotshwa intatheli izindaba ezingamashumi amathathu lambili 32 kwathi ngomnyaka odlule kwabotshwa ezingamashumi amathathu lasithupha. Abenhlanganiso e-Reporters Without Borders babika ukuba ele Zimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekwephuleni ilungelo lentatheli izindaba lonyaka likusibanga sokulikhulu lamashumi aphezu kwamabili i-126 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi athoba nemibili 180. Intatheli izindaba eziningi kulezi insuku zikhala ngokuhlukuluzwa iningi lazo liyaxotshwa emkhosini kahulumende zingelacala kumbe ukubazelwa amacala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuloba imithetho ebekela intatheli izindaba imigoqo egoqela i-Media Practitioners Bill, i-Protection of Personal Information Bill leminye. Lonyaka i-World Press Freedom Day inanzwa phansi kwendikimba ethi Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights, kuthi eZimbabwe inanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Freedom of Expression is a Public Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.